ngiyathokozela vele kuvele ukukhangela ukuthi kube khona ngithi sikhuluma ngombuso umbuso uvele ulombango ngitshola nxa lalapha embalini inkosi umzilikazi isingasabonakali kwaba lombango lalapha inkosi umzilikazi sitshonile kwaba lombango phakathi kwabombiko kamadlela labo labo zinkabi labo lobhengula so kukhangelelekile kunormal ukuthi kube lombango kwezilo ngombango lo ungaphambanisi ezomnotho njalo ungaphambanisi ukuthula elizweni so sikhangeleke ukuthi ibandla lezanup f lizanelisa njalo ukuthi lilungisise inxakanxaka yabo kungaba le mibono emithathu mina ngombono wami laba bathi 2030 abafuna ukuthi upresident Mnangagwa aqhubeke khona kungabe kulixukwana nje labantu abalambileyo abafuna ukuthi aqhubeke khona baqhubeke labo bencinda buncindangibophe lo khona njalo kumbe njalo ngabantu abazama ukuvalela unumber 2 ugeneral Thiwe ngaphandle ngiphinde ngibe nomunye umbono futhi umcabango bengikhangela abantu abaqhuba indaba ka-2030 abanye bakhona ngabantu engibazi kuhle izihlobo zami labangani bami engibazi kuhle ukuthi bahlobene noThiwe Nga kodwa bathi bona ku-2030 ngiphinde bese ngicabanga ukuthi mhlawumbe vele laye uyesaba ukuhamba ekhethweni luka-2028 and esaba ukuthi ahlangane lo mnumzane uChamisa bafuna indlela yokuthi bathenge isikhathi baqhube isikhathi njalo futhi angiboni iZANU-P F ile candidate engamisana lo mnumzana uChamisa nxa laye ngayenza kuhle ipolitics zakhe ayekele ukube seza kwamadlala ngo-2028
ubona ngazani kodwa kuyabheda ngani khonokho-ke okungani kuyaxokozela
hayi iZANU-P F useyazi vele kade yaxokozela baza kulungisa bona bodwa uzabona nje ngemva ngesikhathi kumbe yena umongameli esephenduke sekhuza abantu bakhe sethi hayi mina ngitshongo lokhu kwe-2030 akuphele kumbe bakuqhube bakuphushe eParliament bale absolute majority baqhubeke kodwa bakuzaba le nkinga-ke eyokuthi abantu sizezwa kureferendum ukuthi bazathini bese siba le nkinga yokuthi i-civil society the opposition ifile at the moment so bangathi baya kureferendum bazathola ukuthi bazaba le clean sweep bazayenza intando umathanda ngoba i-civil society seyafa and lo mnumzana uTrump nxa esemisa imali zabo USAID ezisupporta ama-NGOs le civil society kuyahle kube iZANU-P F leveltinship so ngibonakani i-timing yokwenza kwabo futhi lakho kustrategic kungabenza bayithole into abayifunayo kodwa kuzabe sokuphambanisa imigomo yalokho osukuthi intando kazulu udemocracy sebe sesizahlala sile constitution eganjelwayo mtshokotsho nxa abantu sebesenza umathanda.